Ukubulawayo kubikwaso kuqalile njalo umkambo wensitha othengisa amafutha la ngentengo ethe xaxa. EHarare amafutha akhanya esilela kakhulu ngawohlobo lwediesel. Sixoxe lo councillor wedolobho leHarare umnumzana Thamsanqa Hadebe.
Udaba lwamafutha seluqalile futhi especially idiesel. Ngoba kusela izolo ngakhangela umumo wabantu abafana ukufuna ukugada basela i-transport especially eyamakhombi noma amabhasi ekhona kuzabona ama-queue angikhona semakhulu kakhulu ngenxa yokuselakala kwe-diesel. Uzabona labo abamakhombi sebekhweza from dollar akadigazephiwe sebesiya ku-dollar 50. Yoni petro ungathola uzakhangela ukuthi kulama few filling station ayabe elayo kodwa kwamanye ukuminyi ukumini ukuthi you have to travel ukuthi uthole lapho ule few ye petro khona ukuthi sizwisise ukuthi kungaba kuyini okwenzakalayo asikazwisisi ngoba ukuthenjiswa esasi abantu babekwenzwa kwakutshengisa ukungazathi kuza kuba sokutholakala ifyo yonke ipetrol edizili kakuhle kodwa akukabi njalo.
Kumaviki ambalwa asanda kwedlula uhulumende wathi ngokukhweza intengo yamafutha ezimota awasoze asilele njalo. Kodwa usomabhizimusi njalo ephatheke kwezombusazwe umnumzana Edwin Ndlovu uthi ukusilela kwamafutha ezimota akuzange kuvele kube ngcono.
Umumo wefuel awuzange vele ube muhle ubuyele esimeni sawo lapho bevele itholakala khona nje uzingenela ke garage uthela bese kusenzakala ukuthi uthole kule mota nje ezintuthwani lokho eyakhwelayo kodwa ke lamalanga kamabili amavileli lodwa kadlulileyo sinanzelela ukuthi isisolakala njalo indwendwe seziqalisa ukuba zinde usuhamba egarage uthole ingekho besithi kabakwazi ukuthi zabuya nini uhlupho loluyana lwemizila emide lokusolakala kwayo ngokugcweleyo ngokuphindaphindiweyo kukhanya sesi buyela kilo njalo.
UNdlovu uthi izihambi sezithwele nzima ngokusilela kwamafutha lokhu.
Imota ezithola abantu sezisilela okuqala kubangelwa ukuthi amafutha nalawo kasatholakali okwesibili lanxa etholakala mswana uthe wathola ayadula bese kusithi laba abamabhasi abhalwe zukho lanxa so zukho baphiwa ngohulumende efuyele etshiphileyo baphiwe le mali sebethwala abantu ke ngamadola ngama-50 cents osokusenza ukuthi ke yabe mthova basweleke ibhizinesi bese sizibuza thina siyathi uhulumende lowo ngabe nguhulumende wabantu bekumele ukuthi phela empower ancedise wona laba abavele bekhona kwisystem abamakhombi amakhombi asatholakali asahambe indawo eziningi ngoba kungela mafutha kumbe amafutha bewathole dula bona bese besehluleka ukuthi bazathatha njani ngoba sekulamabhasi aphiwa-ke idizili ejiphileyo.
Omunye njalo usomabhizimusi ophatheke kwezombusazwe umnumzana Bednico Bebe uthi inkinga yikuthi uhulumende kafuni kuphumela egcekeni ngokuthi udaba lwamafutha ezimota luyamxaka ngoba elokhu esithi isisindo se-bond silingana lesedola leMelika.
Engibona ngani kungaba kumqoka kakhulu ngibona ngani indaba yemali yangaphandle kwamazwe ungakhohlwa ukuthi eZimbabwe silohlupho lokuthi ifuweli yethu siwoda nge-US dollar lapho esiyithenga khona and njalo iZimbabwe kayila-ke lokho okuthiwa khona i-line of credit la kuliphi ilizwe elingasika amafutha so nxa ingakwanisi ukuthatha isikwelede kwamanye amazwe kutho ukuthi sifanele bayidinga imali yangikhona ibe khona bese bebhadala-ke amafutha besebuya so mbonani okuyikho okusilelayo lapha yimali kodwa uhulumende kakufuni kukhuluma iqiniso ukuthi usehlulekile ukwenza imali yokuthi athenge amafutha. Okwesibili okwenza ukuthi kube nzima ukuthi imali yamafutha angayitholi ukuthi-ke amafutha akithi athengiswa ngebhondi ibhondi kayisiyomali awungaza-ke ukwanisa ukuthi uthenge amafutha ngemali mali yangaphandle kwamazwe ubusubuya uyithengisa ngemali ngamaphepha angasomali.
Ngokukhweza intengo yamafutha ezimota uhulumende wayesithi yikho okuzaqeda udubo lokusilela kwawo kodwa osokusenzakala kudala imibuzo yokuthi sokuzathiwani manje ukuqeda udubo oseluphendukile. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.